Sonke siyazi ukuthi isekelo sethu sebandla le-NDC elikhokhelwa ngubaba uChamisa sicacile ukuthi udaba lwabasekeli bakhe kukhethwa njani. Sonke siyazi ukuthi udaba lolu lake lwahlupha ebandleni lethu lapha omunye ubaba omunye emzangirayi akhetha khona ubaba uChamisa nobaba uMtsuli ukuthi babe ngama-vice president. Kwaba lokungazwanani abantu bagijima baye emakoti. Ikoti yafika yavuma ukuthi okwenziwe ngubaba uTsvangirai kusemthethweni ngenjalo kukhona kusekelo sethu. So ubaba ukomithi uphumile sazisa uZulu ukuthi upresident ebandla lethu lelungelo lokuthi akhethe abantu abazabe bemsekela. So laba abakhankasayo angazi ukuthi bakhankasani ngoba kazisiso sihlale sokuthi kuzamele kuhanjwe kukhethwe.
Manje useyazisile yini umongameli umnumzana Chamisa ukuthi uzakhetha nini njengoba sibona ubana ukhetho luseduzane ukuthi abe labasekeli bakhe?
Sonke siyazi ukuthi akusukuzatshwala lapho i-misunderstanding committee yethu ihlale phansi iyaxotsha omakhophe ubhebhe logutu ngokwephula isisekelo imilayo yebandla. Njalo sonke siyazi ukuthi esuka khonapho i-national council sangena ku-Easter lapho kumele abantu baphumule. Samahofisini avaliwe ngethemba ukuthi ngolwesibili kuvulwa emahofisini uzaqalisa ukuthi balungise okwenzela ukuthi wase
siyabona ukubana umongameli webandla uzabe ekhona khona ngapho koBulawayo ngeviki ezayo ngomgqibelo. Amalungiselelo akhona hamba njani?
Hayi, siyalungiselela sibili sikhuluma kunjenje lamathimethu akuground ahambe sazisa uZulu ngerani yalikhona ngesathade yena le esayivula e-White City Stadium. Njalo njenge-provincial chairperson yethu ubaba uBanda usebize ama-structures wonke ayebandla abameli bephalamende nama-councillors ngolwesibili ukuthi sihlanganise amakhanda sibone ukuthi sikufeza njani le-rally ukuthi ibe le mpumela enhle.
Amapholisa azisiwe yini?
Hayi, amapholisa azisiwe njalo abanye bethu abe-alliance labo futhi babekhona kulo mhlangano ngolwesibili. Amapholisa siwazisile ngoba sinikeza ukuthana sewasithi singakwazisa.